Akumangalisi ukubona osakhulayo ephethe iqhaga lotshwala besintu emavinkilini okutholakala okunathwayo kumbe imbodlela yokudaka umuntu abe manikiniki okubizwa ngokuthi yintshengo. Abanye babuhlaba behluleke ukuhamba lokuvula umlomo, abatshaywe kabi bawela phansi baphenduke obabhemi abazibhuqa emlotheni. Lokhu kwenzakala eZimbabwe okuthiwa kulabatsha abafika phose amatshumi amane abasanda kuhanjiswa esibhedlela seInguchane Hospital kulandela ukunatha kwabo utshwala okwesabekayo lokuthatha izidakamizwa. Abakunhlanganiso ye-International Association of Professional Recovery Coaches bayakusola lokhu. Umnumzana Brian Mulipa owayenatha okumangalisayo uthi uqakathekile ukuba kukhunjulwe abadakwa bezikhohlwe ngenyanga kamabasa okulomkhankaso we-Alcoholic Awareness Month.
I was on three drugs. I was on alcohol, I was on marijuana, mbanje, and diazepam, mangemba. And I did struggle for a long time. I remember some days I would just go to bed and promise myself that tomorrow I will not touch beer again. I am done with smoking, I'm done with using drugs. Next day I wake up, 9 o'clock, I'm already high on something.
Ngangisebenzisa imihlobo emithathu yokudakayo, ngangiphuza utshwala, ngibhema insangu, ngithatha lamaphilisi awediazepam. Ngadubeka okwesikhathi eside. Ngikhumbula kwesinye insuku ngangivele ngilale ngizithembise ukuthi kusasa angeke kuphinde ngithinte utshwala. Sengiqedile ukubhema, kangisafuni ukusebenzisa izidakamizwa. Kodwa ngabona inekuseni kwakhona ngiyabe sengingodakiweyo.
Banengi abakusimo esifana lesikamnumzana Mulipa abancedwa yinhlanganiso ye-Alcoholic Anonymous. Okunhlanganiso le ocele ukuba eyaziwe ngegama elithi Thabani N uthi kuyethusa okwenzakala eZimbabwe.
Ngisanda kufika ku-AA ngani le problem, ngase ngile depression, sengiqalisa ukuba lama-suicidal thoughts, ngingela msebenzi. And in the 3 years engayenza khona i-program, sengareunite lemuli yami, ngakwanisa ukuthola umsebenzi, impilo yami wathe singani yaqhubeka isiya phambili. And utshwala bona angingani angibukhanuki, amalanga lokhu ephutshe esiya phambili. Sekwaba lokuyi-distance between umuntu engayinguye nomuntu engiwuye kathesi.
Bayakhonona labakumabandla ezokholo abahlangana lalolu dubo lokunatha utshwala okuyingozi. Omunye wabo ngu-Apostle Benigius Chabuka okhokhela ibandla le-Pentecostal Holy Ministries International.
I was a drunkard. Ezinezinkandiwona, I'm changed. Ndasimba, ndaneutano. My family is happy. Everyone is happy about me.
Nani isidakwa kodwa kathesi ungangibona sengingomunye umuntu. Sengizimukile, sengingophilileyo, umndeni wami ujabulile, wonke umuntu ujabulile ngami.
Umfundisi Francis Masedza owebandla le-Baptist Church emzini we-Epworth laye ukhathazekile ngendlela abanye abantu abanatha ngayo utshwala.
Ngiyazama sibili ukuthi hlale laye phansi umuntu ngimtshele, ngimfundise mayelana lalokho okusebhayibhelini ukuthi ibhayibheli lithi nxa umuntu sedakiwe sengumuntu olwayo, sengumuntu ololaka ohlala esilwa. Njalo lapha eZimbabwe vele abantu bayanatha, bona besiye ezinkonzweni bayanatha, abanye benatha sibili okuzwayo okokuthi le ngqondo sezilahleka.
Uyakhala lo mfundisi Useni Sibanda okunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance.
Siyakwazi ukuba abantu abaningi bagcina bechithiza izimali, abantwana bengasayi ezikolo, kumbe njalo ngekhaya umama etshona ehlukuluzwa ngubaba nxa evela ke natha utshwala. Njalo siyakwazi ukuthi lo mkhankaso ubuye ngesikhathi abatsha abaningi sokulokukhathazeka okukhona ilizwe lonke ukuba abatsha bethu bayalinyazwa kakhulu yilokho okudakayo, bagcina benathake labo utshwala.
Umfundisi Sibanda uthi iqakathekile linyanga kamabasa yokuzama ukulimukisa izidakwa ngokungabehlela empilweni.
Ngakho-ke umkhankaso walonyaka kumele ukhangele abatsha ukwenzela ukuthi basizakale njalo bancediswe ukuba impilo zabo zingachitheki. Njalo ke ukukhankasa lokhu lonyaka ibandla likhangele njalo labadala ukuba balethe babe ngumzekeliso kulaba abatsha ukuba umuntu angaziphiwa kanjani.
Umfundisi Gibson Botomani owebandla le-Church of Central Africa Presbyterian udabuke inhliziyo ngakubona kusenzakala eZimbabwe.
Abantu nxa uthi baphila ngokudakwa bahlala besilwa, bahlala bengabantu abakuma abuses atshiyeneyo. Labantwana bagcina behlwela lezimali. So thina njengebandla sijwayele ukuthi sifundise abantu ukuthi benganathi lezi zinto. Njalo uNkulunkulu kakuthandi ukuthi abantu bebedakwa.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Drugs Prevention Services Trust, uMnumzana Mandla Simba, uthi utshwala buyingozi.
40% of liver cirrhosis around the world is caused by the use of alcohol.
U-40% we-psychosis yesibindi emhlabeni wonke ubangelwa ukusetshenziswa kotshwala.
Isakhamuzi seHarare uMnumzana Lindani Moyo uyakusekela lokhu.
Ontanga abaselanto abayenzayo, bahlala behleli nje. So uthola ukuthi abangani babo bayanatha suke labo sebejoyina kungenxa yesituation le siyenza into zonke zibe worse.
Abenhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni wonke jikelele eye-World Health Organization bathi abantu abafika izigidi ezintathu 3 million babulawa butshwala iminyaka yonke. Abezempilakahle eZimbabwe bathi basebenza lenhlangothi ezishiyeneyo ukwenzela ukulwisana lokunatha utshwala okwedlulise amalawulo lokuthatha izidakamizwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.